Isahluko 6. Imbali kaHasu loJerome ngomnyaka ka-AD 800. Ivangeli laselivele selihlanyeliwe elizweni laseBohemi. IBhayibheli laselihumutshelwe elimini lwabantu bakule indawo, njalo base besenelisa ukukhonza ngolimi lwakibo. Kodwa lapho amandla kapapa ayelokhu ekhula, ilizwi likaNkulunkulu lalo laqala ukufihlelwa abantu. Upapa uGrigori wesikhombisa, owayezinike isikhundla sokwehlisa ukuziphakamisa kwababusi, wakhetha njalo ukufaka umthetho owawusenqabela ukuthi abantu baseMohemu bakhonze ngolimi lwakibo. Upapa wanika isizathu sokuthi kwakumjabulisa uNkulunkulu ukuthi ukukhonzwa kwakhe kwenziwe ngolimi olungaziwayo, njalo lokuthi imfundiso ezimbi zazingene ebandleni ngenxa yokungalandeli umthetho lowo. Winley B. 3 CH 1. Ngokufaka umthetho lowo, upapa weRoma wenza ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lisuswe ezandleni zabantu, okwabangela ukuthi babe semnyameni. Kodwa izulu lalivule eyinye indlela yokuvikela iqiniso. Abantu abaningi bohlanga lwama-Waldens, lama-Albigenses, nxa babe balekela ukuhlukunyezwa emazwini ase-Italy, emazweni ase-Italy laseFrance, bangena elizweni laseBohemia. Loba nje babengakhethanga ukufundisa egcekeni, basebenza nzima emsitha. Ngale indlela ukholo lweqiniso lwaqhubeka luhlambulukile okweminyaka eminingi. GC 97.1. Kungakafiki insuku zikaHasu, kwakulamadoda elizweni laseBohemia aphakemele ukuphikisa imfundiso zamanga ezazisebandleni ndawonye lokuncindezelwa kwabantu. Imizamo yabo yenza ukuthi abantu balangazelele ukwazi ngokujulileyo lokhu ababekufundiswa. Abathungameli bebandla besaba umphumela owawuzalethwa yimfundiso yabo. Baqala ukuhlukumeza njalo lokubulala abalandeli bevangeli leqiniso. Lokhu kwenza ukuthi babalekele ezintabeni lapho abavula khona amabandla abo. Babehlala bezingelwa ngamabutho, njalo abanengi babo babulawa. Ngemva kwesikhathi kwabekwa umthetho wokuthi bonke ababetshiye imfundiso yebandla leRoma kwakufanele babulawe ngokutshiswa. Kodwa labo amaKristu ayezimisele ukunikela impilo zabo babelalo ithemba lokuthi umsebenzi wabo wawuzanqoba kwelizayo. Omunye walabo owayefundisa ukuthi usindiso lufunyanwe kuphela ngokukholwa kumsindisi owayebethelwayo, watsho lawo mazwi wathi wayesifa. Ulaka lwezitha zemfundiso yeqiniso manje luyasehlula. Kodwa kakusoke kube kokuphela, kuzavuka omunye phakathi kwabantukazana ozabe engelankemba futhi lamandla yasemhlabeni, njalo abasoze benelise ukumehlula. Isikhathi sikaLuther sasisesekhatshana, kodwa ukhona omunye owayesaphakama ubufakazi bakhe obabuzaphikisa imfundiso zebandla leRoma, njalo buhlokomise izizwe. Chisi 97.2. UJohn Huxley wayezelwe emulini ethobekileyo. Wasala eNtandane ngemva kokufa kukayise. Unina ngokukholwa kwakhe ukuthi imfundo lokwesaba uNkulunkulu kwakulilifa elalifanele ukushiyelwa usapho lwakhe. Wazimisela ukuthi indodana yakhe ikuthole konke lokhu. UHuxley wafunda esikolo sedolobheni lakibo. Wasuka waya esikolo esiphezulu esisePrague. Wathola indawo ngaphansi kwabafundi abaswelayo. Waphekelezelwa ehambeni lwakhe lokuya ePrague ngunina. Owayengumfelwakazi njalo engoswelayo. Wayengelazo izipho zasemhlabeni ayengazinika indodana yakhe. Kodwa nxa babesondela edolobheni elikhulu, waguqa eduze kwendodana yakhe. Wacela izibusiso kubaba osezulwini. Kazange amnanzelele unina ukuthi umthandazo wakhe wawuzaphendulwa ngayiphi indlela. Chisi 98.1. Esikolo esiphezulu uHuxley wazehlukanisa kwabanye njengomfundi wayesebenza nzima njalo wayelengqondo ebukhali ezifundweni zakhe. Njalo ukuzehlisa lokuzithoba kwakhe ukuthi athandwe ngabantu ayephila labo. Wayengumlandeli wemfundiso yebandla leRoma oqinileyo. Njalo wayezimisele ukuthola izibusiso ibandla elalizithembisa. Ngensuku zokuthethelelwa wayehamba laye ayevuma izono zakhe, anikele ngemadlana encane ayeselelayo, ukwenzela ukuthi laye athole intethelelo eyayithenjisiwe. Ngemva kokuqeda kwakhe ukuqeqetsha emfundweni ephezulu, wangena emsebenzini wokuba ngumpriesta, waqhubeka ekhwela eleleni. Wacina esesebenzela esigodlweni senkosi. Waphinda isikhundla sokuba ngumbalisi esikolo esiphezulu. Wacina sengumphathi wesikolo lesi ayefunde kuso. Eminyakeni embalwa umfundi owayekhule eswela wayeseligugu lelizwe lakibo. Ibizo lakhe laseli sezakala emazweni amaningi, GC 98.2. Kodwa kweyinye insimu yokusebenza lapho uHase aqala khona umsebenzi wemvuselelo. Ngemva kweminyaka embalwa emukele umsebenzi wokuba ngumpristi, waphiwa isikhundla sokuba ngumshayeli ebandleni laseBethlehema. Wayesungule ibandla leli wayekhethe ukuthi ilizwi wamukele lichunyayelwe ngolimi lwabantu bakude bakule indawo. Loba nje ibandla leRoma lalikuvalile lokho. Kule indawo babelokhe beqhubeka besebenzisa ulimi lwabo enkonzweni. Kodwa kwakuloku kulo ukungazi iBhayibheli ebantwini okwabangela ukuthi ububi bonke ebantwini bonke uHuxley wazimisela ukuthi uzavuveza bonke ububi lobo esebenzisa ilizwi likaNkulunkulu njengomgomo weqiniso lokulunga okwakumele ulandelwe. GC 99.1. Omunye owayedabuka edolobheni lasePrague, uJerome, owagcina esebenzisana loHuxley, wayebuya lemibhalo kaWycliffe nxa wayevela elizweni laseNgilandi. Inkosikazi yaseNgilandi eyayiphendulwe yimfundiso kaWycliffe yayizalwa elizweni laseBohemia, njalo ngenxa yesikhundla sakhe. Imibhalo kaWycliffe yayifinyelela abantu bakibo. UHuxley wayefunda ngokukhulu ukunanzelela ngoba wayekholwa ukuthi umlobi wayo wayengumKristu weqiniso. Lokhu kwabangelwa ukuthi amukele imfundiso yakhe. Ngalezi isikhathi loba uHasley wayengakwazi indlela eyayisingenile, indlela ayeyingenile yayizamthatha imuse katshana lebandla leRoma. GC 99. Ngalesi isikhathi kwafika abahambi ababili ababevela elizweni laseNgilandi. Amadoda ayefundile. Ayeza ukuzotshumayela ivangeli elizweni laseBohemia. Baqala ngokwenza ububi bukapapa ebantwini, kodwa abathungameli babathulisa okwabangela ukuthi basebenzise ezinye indlela zokuhambisa iqiniso. Ngenxa yokuthi babe lezipho zokudweba ngezandla lokuthumayela, bakhetha ukusebenzisa izipho zabo. Endaweni eyayivulekile, okwakudlula khona abantu, badweba imfanekiso emibili. Omunye wawuveza usuku uJesu angena ngalo eJerusalema. Ngokuzithoba ehleli phezu kukababhemu. Mateyu 21:5. Njalo elandelwa ngabafundi bakhe ababelezembatho ezidabukileyo, bengagqokanga lutho enyaweni. Omunye umfanekiso wawuveza lapho owawuhamba khona upapa weRoma. Upapa egqoke impahla ezidulayo, lomqhele wakhe ekhanda, ehlezi phezu kwebhiza elicecisiweyo, ehanqwe ngabantu abathwele amacaco, elandelwa ngabaphrista labaphathi bebandla abacecileyo. GC 99.3. Imifanekiso leyi yaba yintshumayelo eyayithinta abantu abaningi ababesedlula. Abantu abaningi babesiza bezobona imifanekiso leyo. Ngakho wayengazwisisi imfundiso esasivezwe imifanekiso leyi. Njalo abantu abaningi bananzelela ukuzehlisa kukaKristu iNkosi lokuziphakamisa kukaPapa, oyezibiza inceku kaKristu. Kwaba lesixoko xobexebo eParagu. Amadoda lawo ananzelela ukuthi kwasekufanele ukuthi basuke ukuze baphephe ngemva kwesikhathi. Kodwa isifundo abasebe sifakile sasingeke sikhohlakale ebantwini. Umfanekiso lowo wangena wajula engqondweni kaHasu, okwabangela ukuthi afunde imbhalo kaWycliffe ngamandla. Loba nje wayengakazimiseli ukwamukela yonke imfundiso kaWycliffe, wabona ngokucacileyo isimo sombuso kaPapa. Ngokuzimisela okukhulu wakhetha ukuphikisa konke ukuziphakamisa lobubi obabusenziwa ngupapa labaphathi bakhe. Kusukela eBohemia ukukhanya kwaqhubeka kwaze kwayangena elizweni laseGermany, ngoba umvikela owaba khona esikolweni sasePrague wabangela ukuthi abafundi abaningi ababevela elizweni laseGermany babuyele kibo. Abaningi babo babetholile kuHasu imfundiso zeBhayibhili, njalo ekubuyeleni kwabo bafundisa abanye elizweni lakibo. GC 100.2. Umbiko womsebenzi owawusenzakala ePrague wathwalelwa edolobheni laseRoma. Masinyane uHasri wabizelwa phambi kukaPapa, inkosi lenkosikazi yaseBohemi lesikolo esiphezulu. Labaphathi besizwe bathumela incwadi eyayisiya kuPapa becela ukuthi uHasri angazihambeli yena, kodwa kuthunyelwe ummeli esikhundleni sakhe. Kulokuthi upapa anike isicelo sabo. Waqhubeka ngokwahlulela wethesa uHuxley icala. Njalo wafaka umthetho wokuthi idolobho lonke lasePrague lali ngaphansi kwesiqalekiso sebandla. GC 100.3. Ngalezo insuku isigwebo lesi saba sesibekwe phezu kwedolobho. Sasiletha ukwesaba okukhulu ebantwini. Inkonzo lezehlakalo ezazilandela isigwebo lesi zazenzelwe ukwethusa abantu ababekhangele upapa njengomeli kaNkulunkulu emhlabeni, futhi owayelamakhiye asezulwini lawasegehena, njalo owayelamandla owehlisela izigwebu zasemhlabeni lasezulwini. Kwakukholelwa ukuthi amasango ezulu ayevalelwe idolobhe elalithola isigwebu lesi, njalo lokuthi nxa kwakungenziwanga imizamo yokuthokozisa upapa ukuthi ehlise lesi sigwebu, izihlobo zabo ezifileyo zazizakhishwa ezulwini ziyetshiswa okunaphakade. Ngemva kwesigwebu lesi, zonke inkonzo zazivalwa edolobheni lonke. Imitshado yayisenziwa ngaphandle kwethempeli. Abafileyo babengangcwatshwa endaweni ezazibekelwe ukungcwatshwa, kodwa babengcwatshwa egcekeni nje. Ngenxa yokusebenzisa amaqhinga ayedalelwe ukwesabisa abantu, ibandla leRoma lalibusa ingqondo lenzwa ngedwa yabantu. GC 101.1. Idolobho lasePrague laba phakathi komvukela. Abantu abaningi babeka icala kuHuxley njengembangela yalokhu okwasekwehlele idolobho lawo. Baletha isicelo sokuthi uHuxley ahanjiswe edolobheni leRoma. Ngokufisa kwakhe ukuthi athulise isiphepho lesi, uHuxley wasuka wayahlala ngaphandle kwedolobho lapho ayezalwa khona. Nxa wayembalela abangane bakhe ayebatshiya edolobheni lasePrague wathi, "Nxa ngisukile phakathi kwenu, ngizama ukulandela isibonelo sikaJesu Kristu ukwenzela ukuthi nginganiki ithuba labo abalengqondo yokwenza okubi ukuthi bengazilethele icala, njalo lokuthi ngingabi yisizathu sokuhlukunyezwa ezandleni zalabo abaziphakamisayo. Ngisukile njalo ngenxa yokunanzelela ukuthi abapristi bazaqhubeka okwesikhathi eside besenza imizamo yokumisa ukutshunyayela kwelizwi likaNkulunkulu phakathi kwenu. Kodwa angisukanga kini ukwenzela ukuthi ngiphike iqiniso lezulu ngomusa kaNkulunkulu engizimisele ukulifela." UHuxley kazange eme ukwenza umsebenzi wakhe, kodwa waqhubeka evakatshela indawo ezaziseduze etshumayela phambi kwabantu ababethokozelela ukuzwa iqiniso. Ngokunjalo amaqhinga asetshenziswa ngopapa ukumisa ukuhamba kwevangeli abangela ukuthi lihambe ngamabandla kwezinye indawo. Ngoba kasilamandla okwenza ulutho olumelana leqiniso, kodwa silamandla uba simele iqiniso. 2 Corinthians 13:8, GC 101.2. Ingqondo kaHuxley kuleli vanga lomsebenzi wakhe yayingathi ngeyomuntu ophakathi okulisana lemicabango ebuhlungu. Loba nje ibandla lizama ukumkhulela ngokusebenzisa amaqhinga abo afana lombane wezulu. Wayengakaphikisi amandla alo ngalesi isikhathi. Ibandla laseRoma lalilokhe lingumlobokazi kaKristu emehlweni akhe. Njalo upapa wayelokhu engummeli kaNkulunkulu. UHuxley wayelwela indlela amandla ayesetshenziswa ngayo, hashi imfundiso yebandla. Lokhu kwaletha ukuphikisana emoyeni wakhe phakathi kokuzwisisa kwakhe lalokhu umzwangedwa owawumtshela khona. Nxa amandla ebandla ayelungile njalo emsulwa, kungani umoya wakhe wawumtshela ukuthi angawalandeli? Wananzelela ukuthi ukuvuma njalo lokulandela amandla ebandla kwakuyisono. Manje indaba kulandela amandla ebandla kwakuthungamela ekoneni nxa ibandla laliqotho. Leyiko kwakuyingxaki ayekuyo ayezama ukuyixakulula msuku zonke. Impendulo eyayiseduze kuye kwakuyikuthi ngesikhathi umsindisi esaphila lapha emhlabeni, abaphathi bebandla labapristi basebephume endleleni eqotho baqala ukusebenzisa amandla abo ukuphambula lokhu okwakulungile ekuqaleni. Lokhu kuzwisisa kwenza ukuthi afundise abantu ukuthi iBhayibhili liyinsika yeqiniso lokuthi abantu kwakumele balandele lokhu uNkulunkulu abavezela khona embhalwini kuphela, hatshi lokhu okuchiwo ngabaphathi bebandla. GC 102.1. Ngemva kwesikhatshana nxa umvukela wawuseprague wawusuphelile, uHuxley wabuyela ebandleni lakhe laseBethlehem. Waqala ukuchumayela ngamandla amakhulu. Izitha zakhe zaziningi njalo zifuna ukumthulisa, kodwa inkosikazi labanye ababusi babengabangane bakhe, njalo labantu abaningi besehlangothini lwakhe. Nxa babeqathanisa ukulunga lokuzithoba kwakhe lendlela abaphathi bebandla ababeziphakamisa ngayo, abantu abaningi bajabula ukuthi babesehlangothini lwakhe. GC 102.2. Kuso sonke lesi isikhathi uHuxley wayesebenza yedwa, kodwa manje uJerome owayeyamukele imfundiso kaWycliffe ngesikhathi eseNgilandi wahlanganyela emsebenzini wemvuselelo. Labo bobabili basukela lapha babambana empilweni zabo, njalo lasekufeni babengeke behlukaniswe. Ubungcithi bengqondo, lesipho sokukhuluma, lezipho ezenza ukuthi umuntu amukeleke ebantwini, zonke lezi zazikuJerome. Kodwa kulezi izipho ezibumba isimo esiqotho emuntwini, uHuxley wayehamba phambili. Ukuqedisisa kwakhe lokuzithoba kwakuvimba umoya ukungacabangisisi izinto owawukuJerome, owayezimisele ukunanzelela amaphutha akhe njalo walalela izixwayiso zakhe. Ngaphansi kokubambisisa kwabo, umsebenzi wemvuselelo wahamba endaweni eziningi ngokuphangisa. GC 102.3. UNkulunkulu wavumela ukuthi ukukhanya okukhulu kungene engqondweni zamadoda lawa ayekhethekile. Wabavulela amaphutha amaningi ayesebandleni leRoma, kodwa abatholakanga konke okukhanya okwakuzanikwa umhlaba ngokusebenzisa inceku zakhe lezi.
uNkulunkulu wayethungamele abantu bakhe phandle kobunyama benkolo yaseRoma yabaRoma. Kodwa kwakulemigoqo eminingi abezehlangana layo. Ngakho wabahola kancane kancane ngokuzwisisa kwabo. Babengakafiki esigabeni sokuzwisisa wonke amaqiniso ngesikhathi esisodwa. Njengokukhanya kwelanga emini kulabo abaphuma endaweni emnyama, kwakuzabenza baphindele emuva nxa babengakuphiwa. Ngakho ke wabavezela kancane kancane ngendlela elingana lalokhu abantu ababeza kwamukela. Kwasukela ngalesi isikhathi ezinye izisebenzi ezithembekileyo zasizalandela. Zithungamele abantu kwamanye amaqiniso emvuselelo. GC 103.1. Ukulisana ebandleni kwakulokhe kuqhubeka. Opapa abathathu ngalesi isikhathi babelwisana befuna ukubusa umhlaba wonke. Lokhu ukulwisana kwabo kwagcwalisa umhlaba wonke ngobubi njalo lokuvukelana. Abasuthisekanga ngokuthumelana amazwi okwethuselana, kodwa bagcina sebesebenzisa izikhali zempi, kodwa bazimisela ukuthenga izikhali lokubumba amabutho. Konke lokhu kwakudinga imali, njalo basebenzisa amaqhinga okuthi izibusiso lezikhundla zebandla zithengiselwe abantu. Amapriesta labo ngenxa yesifiso sokulungisela abathungameli babo baqala ukulwisana bonke ababengavumelani labo bezama ukuqinisa amandla abo. Ngesibindi esikhulu esasikhula nsuku zonke, uHuxley waveza kubo bonke ababusenziwa ebandleni. Babeka icala lomvukela lobubi obugcwele enkolweni yesiKristu phezu kwabaphathi beRoma. GC 103.2. Ngokwesibili, idolobho lasePrague laliseduze kwempi enkulu. Njengalokhu okwenzakala endulo, inceke konke kaNkulunkulu yabekwa icala njengalowo owayehlukumeza isizwe sako-Israyeli. 1 Amakhosi 18:17. Idolobho lafakwa ngaphansi kwesigwebo esifanayo. UHasi wabuyela endaweni yokuzalwa kwakhe ngaphandle kwedolobho. Ubufakazi ayebunika abantu ngokwethembeka ethempelini laseBethlehema bamiswa. Wayezakhuluma phambi kwabantu abanengi kakhulu engakabeki phansi impilo yakhe njengofakazi weqiniso. GC 104.1. Ngemizamo yabo yokuqeda ububi obasebuzungeze izwekazi laseYurophu, kwabizwa umhlangano wesigodlweni saseConstance. Umhlangano lowo wabizwa ngaphansi kombuso uSigismund, ngomunye wabopapa abathathu, uJohn 13. Ukubizwa kwalo umhlangano kwakungamukelwanga komunye wabopapa uJohn, owayesazi ukuthi isimo sakhe sasizahlanziwa phambi komuntu wonke, kodwa wayengalawo amandla okwala ukuhamba. GC 104.2. Injongo yomhlangano lowo kwakuyikuqeda ukulwisana ebandleni lokuqeda labo ababephikisa imfundiso yebandla. Opapa laba ababephikisana babebizwa kanye lalawo owayefundisa lokhu owakuphambane lemfundiso yebandla uJohn Huss. Opapa ababili ngokwesaba ukuthi babe ngeke baphephe bathumela abameli babo abazibuyelanga bona. Upapa uJohn loba wayeyimbangela yomhlangano lowo weza kuwe elokusola ukuthi umbusi wayefuna ukuthi akhishwe esikhundleni sakhe. Njalo wayesesaba ukuthi amacala akhe ayevezwa phambi komuntu wonke. Loba kwakunjalo wangena edolobheni laseConstance ngokukhulu ukuziphakamisa ehanqwe umthimba omkhulu. Abaphathi abanengi lababusi bedolobho labantu abanengi baphuma bayamhlangabeza. Phezu kwekhanda lakhe kwakulesivalo valalanga segolide esasibanjwe ngamadoda amane. Udondolo lokubusa kwakhe lwaluthwele ngomunye phambi kwakhe. Lezembatho ezidulayo zabaphakathi bakhe zenza ukuthi umthimba wakhe wethuse labo ababebukele. GC 104.23. Ngesikhathi esifananayo, omunye umhambi wayesezafika edolobheni laseConstance. UHuss wayenanzelela ingozi eyayingamehlela kulo umhlangano. Wahlukana labangane bakhe sengathi wayengeke aphinde abonane futhi. Waqala uhambo lwakhe ayekholelwe ukuthi kwakuzaphelela esilotheni. Loba nje wayethole isiqiniseko sokuthi uzavikeleka enkosini yaseBohemia. Lesinye asithola kusidingismart. Kodwa endleleni wenza umsebenzi wakhe ekholweni ukuthi wayengeke aphenduke ephila. GC 104.4. Nxa wayebhalela abangane bakhe abaseprague incwadi wathi, bazalwane, ngisuka ngilesiqiniseko sokuphepha engisiphiwe yinkosi lapho engizahlangana khona lezitha zami ezinkulu. Ngibeke konke esandleni sikaNkulunkulu ophakemeyo lakumsindisi. Ngiyakholwa ukuthi uzaphendula imithandazo yenu lokuthi uzafaka ukuhlakanipha kwakhe emlonyeni wami ukwenzela ukuthi ngimelane lawo, njalo lokuthi uzanginika umoya wakhe ongcwele ukuthi angiqinise eqinisweni lakhe ukwenzela ukuthi ngime ngesibindi nxa ngihlangana lezilingo, njalo nxa kudingeka ngife ukufa okulochuku. UJesu wahluphekela labo abathandayo. Njalo kumele simangale yini ukuthi wasichiyela isibonelo sakhe ukwenza ukuthi lathi simelane lakho konke ngokubekezela ukuze sithole usindiso na. UNkulunkulu unguNkulunkulu, thina siyizidalwa zakhe. UyiNkosi, njalo thina sizinceku zakhe. UyiNkosi yomhlaba wonke, njalo thina siyizidalwa ezibhubhayo. Kodwa loba kunjalo wahlupheka, kungani ke thina singahlupheki njengaye? Ikakhulu nxa ukuhlupheka kuzabangela ukuthi sihlanjululwe. Ngakho ke bathandekayo, nxa ukufa kwami kuzaletha udumo kuye, thandazelani ukuthi kuze masinyane. Nxa lokuthi anginike amandla okumelana lokuhlupheka kwami, ngingathandabuzi. Kodwa nxa kulungile ukuthi ngiphenduke kini futhi, asithandazeni kuNkulunkulu ukuthi ngize ngingelasici ngisho ukuthi nginganyathezeli.
loba asithanda loba ngelilodwa iqiniso levangeli ukwenzela ukuthi ngichiye isibonelo esihle kubazalwane abazalandela. Kungenzeka ukuthi lingaboni futhi ubuso bami edolobheni leprague, kodwa nxa kungenzeka kube yintando kaNkulunkulu olamandla ukuthi sibuye sibonane, asiqhubekeni ngenhliziyo elesibindi ekwazini lasekuthandaneni lasekuthandeni umlayo wakhe. GC 105.1. Kwenye incwadi ayeyibhalele omunye umprista owayephenduke waba ngumlandeli kaKristu, uHuxley wakhuluma ngokuzehlisa okukhulu evuma amaphutha akhe, ezibeka icala lokujabulela ukugqoka impahla ezidulayo njalo lokuthi wayechithe isikhathi ezijabulisa. Waqhubeka ngamazwi okukhuza athinta inhliziyo, sengathi udumo lukaNkulunkulu lokusindiswa kwemphefumulo kungahlala engqondweni yakho, hatshi ukuba lenotho yasemhlabeni. Unanzelele ukuthi awucecisi indlu yakho okwedlula inhliziyo yakho, njalo phezu kwakho konke beka amandla akho ekukhuleni kwakho kwakomoya. Yiba lobuqotho lokuzehlisa kwabaswelayo, ungachithi inotho yakho ekuzijabuliseni. Nxa kungenzeka ungaguquli indlela zakho uchiye impilo yokuzithokozisa, ngilokwesaba ukuthi lawe uzajeziswa kabuhlungu ngendlela engijeziswa ngayo mina. Uyayazi imfundiso yami ngoba utholile imfundiso yami kusukela ebutsheni bakho. Kuzaba yize ukuthi ngikubhalele okwedlula lapha, kodwa ngiyakuxwayisa ngomusa kaNkulunkulu ukuthi ungalandeli amanyathelo ami okuzithokozisa ongibone ngiwela kuwo. Ngaphandle kwencwadi wengezelela wathi, ngiyakuxwayisa mngane wami ukuthi ungayivuli lincwadi ngaphandle usukwazi ngokweqiniso ukuthi sengifile. Endleleni yakhe uHuxley wananzelela ukuthi imfundiso yakhe ifinyelele indawo eziningi. Wabona njalo indlela abantu ababeyamukela ngayo ngentokozo. Abantu babefuqana bezama ukumbona lokumhlangabeza. Njalo kwezinye indawo omantshi babehamba phambi kwakhe bemdlulisa emgwaqweni yabo. GC 106.1. Ekufikeni kwakhe edolobheni laseConstance, uHuxley wanikwa ukukhululeka phezu kwesiqiniseko sokuphepha ayesinikwe ngumbusi. Wabeka esinye esasivele kupapa, kodwa kungakadluli isikhathi eside umvuselelo wabotshwa bephula izithembiso zabo. Ilizwi lokuthi abotshwe lalinikwe ngupapa labathungameli bebandla. Wafakwa emgodini omnyama njalo ongcolileyo. Ngemva kwesikhathi wathuthiselwa entolongweni, watshiywa lapho njengesibotshwa. Upapa laye ngemva kwesikhatshana waphoselwa entolongweni efanayo. Wayetholakale elamacala awesabekayo emhlanganweni lowo. Wathathelwa isikhundla sakhe. Labanye opapa laba ababili ababephikisana laye bakhishwa esikhundleni, kwakhethwa upapa omutsha. GC 106.2. Loba nje upapa lowo wayelamacala amakhulu ayesedlula lawo uHuxley ayewabekwa phezu kwabapristi beRoma.
Umhlangano ofanayo waqhubeka wabeka phezu kwaHuxley icala elikhulu. Ukubotshwa kwaHuxley kwaletha intukuthelo elizweni lakibo eBohemia. Ababusi abaningi bakhuluma emhlanganweni baphikisana lesigwebo esasinikwe uHuxley. Umbusi uSigmund, owayengathandi ukwephulwa kwesithembiso sokuphepha esasinikwa umuntu, laye waphikisana lesigwebo ababemnike sona. Kodwa izitha zakhe zazizimisele kulokhu ababefuna ukukwenza. Basebenzisa amacebo okuthi umbusi akhethe ukuthula njalo abambelele ekuthandeni kwakhe ibandla. Basebenzisa amazwi amaningi ayechaza ukuthi ukukholwa kwakungamelanga kuhlanganyele lalawo ababefundisa imfundiso ephambana lebandla, kanye labantu ababecatshangelwa ukuthi bafundisa amanga. Kungakhathalekile ukuthi babe lesiqiniseko sokuphepha esivela kumongameli welizwe kumbe enkosini. Ngokwenza njalo banqoba GC 107.1. Esiphelweni esephelelwa ngamandla ngenxa yokugula okwaphosa kwathatha umphefumulo wakhe lokuphoselwa kwakhe emgodini owawule phunga elibi, uHasi ekucineni wabizelwa phambi kwabahluleli. Wema phambi kaSigismund eboshwe ngamaketane onguye owayethembise ukuthi wayezamvikela. Phakathi kokwahlulelwa kwakhe okwathatha isikhathi eside, wema ebambelele eqinisweni njalo phambi kwabaphathi bebandla waveza bonke ububi obasebusenziwa ebandleni. Nxa wayenikwa ithuba lokuthi akhethe ukuphika imfundiso yakhe lokufa, wakhetha ukuthi ukufela iqiniso. GC 107.2. Umusa kaNkulunkulu wamqinisa. Phakathi kwamaviki enhlupheko ayedlulile, usuku lokugwetshwa lakhe lungakafiki, ukuthula kwasezulwini kwagcwala enhliziyweni yakhe. Ngibhala lincwadi, watshela umngane wakhe. Ngisentolongweni ngesandla esibotshiweyo, ngimelele ukugwetshelwa ukufa kusasa. Ngokuphathiswa nguJesu Kristu sizahlangana njalo entokozweni yempilo ezayo. Uzafunda indlela iNkosi ebonisa ngayo umusa empilweni yami. Indlela engisingathi ngayo nxa bengidibana lezilingo lokuhlupheka. GC 107.3. Phakathi kobunyama bomgodi aye kuwo, babona ngelihlo lengqondo ukunqoba ngokholo leqiniso. Nxa wayebuyela ngamaphupho ethempelini lasePrague, lapho ayetshumayela khona, wabona upapa labathungameli bakhe bebandla bekhipha njalo besesula imifanekiso kaKristu ayeyidwebile emdulwini. Iphupho leli langephula umoya. Kodwa ngosuku olulandelayo wabona abantu abaningi bebuyisele imifanekiso leyi njalo ngembali ekhanya kakhulu. Nxa basebeqedile ukuyibisela, abantu laba bathi, manje ababuye opapa labo lababhishopi ngeke basayesula imfanekiso leyi. Nxa wayesitsho iphupho lakhe wathi, ngimi emcabangweni lowo ngokukholwa ukuthi umfanekiso kaKristu ngeke wesulwe emhlabeni. kulesifiso sokwesulwa kodwa uzadwetshwa kakutsha enhlizweni zabantu ngabatshumayeli abangcono katshana la kulami GC 101.1. Ngokokugcina uHasli wabizelwa phambi kwabathonisisi. Kwakulabantu abaningi, omongameli, lababusi bezizwe zonke, labasekeli babo, labaphathi bebandla leRoma, labantu nje abaningi ababefuna ukubona izehlakalo zosuku. Kusukela endaweni zonke okwakulenkolo yesiKristu, kwakuze abantu ababezobona umnikelo wokuqala wokuzidela ozaletha inkululeko kwezenkolo emhlabeni wonke. GC 108. Nxa wayebizwa ukuthi ayenze isinqumo sakhe sokugcina, uHasli wakhuluma amazwi akhe ayechaza ukuthi wayengeke atshintshe ingqondo. Nxa wayebhekisa amehlo akhe kumbusi owayephule isithembiso sakhe wathi, ngazimisela ngokuthanda kwami ukuzokuma phambi komhlangano lowo ngaphansi kwesiqiniseko sokuphepha engasiphiwa ngumbusi okhona phakathi kwethu lamhlanje. Ubuso buka Sinkmark banyukubala nxa amehlo abantu bonke ayesekhangele kuye. GC 108.3. Isigwebo sesibekiwe, inkonzo yokwehlisa isithunzi sesibotshwa sabo yaqala. Amabhishopu agqokisa isibotshwa sabo ngezembatho zabapriesti. Nxa wayethatha isembatho lesi, uHasli wathi, inkosi yethu uJesu Kristu yagqokiswa layo ngesembatho esimhlophe ngesizathu sokumthuka. Nxa uHerodi wayesemthumela kuPilato, nxa babemtshela futhi ukuthi aguqule amazwi akhe, waphendula ekhangele ebantwini wathi, ngizakhangela ngabuphi ubuso izulu na? Ngibakhangele njani labo abantu engibachumayeze ivangeli leqiniso na? Hatshi, ngikhetha ukuphakamisa usindiso lwabo oledlula umzimba lowo osumiselwe ukufa. Izembatho lezi zasuswa sinye ngasinye. Amabhishopu bamthethisa nxa babesenza inkonzo yabo njengenjwayelo. Ekugcineni bafaka umqhele owenziwa ngephepha ekhanda lakhe, owawulemfanekiso yamadimoni phambili ulombhalo othi, umhlamuki omkhulu. UHasli waphendula wathi, ngentokozo enkulu, ngizawugqoka lomqhele wenhlazo ngegama lakho Nkosi Jesu. Wena owagqoka umqhele wameva ngenxa yami. GC 108.4. Nxa wayesegqokisiwe, amapriesti bamuthi, manje sinike umphefumulo wakho kuSathane. UHasli waphakamisa amehlo akhe wabheka phezulu. Wabheka ezulwini wathi, kepha mina ngibheka umphefumulo wami ezandleni zakho, Nkosi Jesu, ngoba wena ungumhlengi. Ngoba wena ungihlengile. 109.1. Ngemva kwalokho, wabekwa ezandleni zabaphathi bedolobho. Bamqhuba bemusa endaweni yokubulawa. Ixuku labantu elikhulu lalilandela. Kwakulamakhulu amabutho. Labapriesti kanye lamabhishopu ngezembatho zabo ezidulayo izikhamizi zaseConstance. Nxa wayesebotshelwe endaweni yokutshiswa, sekusele ukuthi umlilo ubaswe, wanikwa njalo ithuba lokugcina lokuthi aphike wonke amaphutha akhe. Amaphutha aphi? Watsho uWesley. Okumele ngiwaphike. Ngiyazi ukuthi angilacala lelilodo. Ngicela ukuthi uNkulunkulu abe ngumfakazi walokhu engikubhalileyo, nalokhu engikutshumayelileyo. Ngenjongo yokuhlenga imphefumulo esonweni lasekufeni. Ngokunjalo ngizafakaza ngegazi lami, ngenkulu intokozo, ukuthi kuliqiniso lokhu engikubhalileyo ngabuya ngakutshumayela. Nxa amalangabi ayesekhula indawo yonke, waqala ukuhlabelela. Jesu ndodana kaDavida, iba lesihawu kimi. Waqhubeka ngalawo amazwi, ilizwi lakhe laze lacina lingasazwakali. GC 109.2. Izitha zakhe lazo zamangaliswa isibindi ayelaso. Omunye wabaphrista nxa wayechaza ukufa kukaHasley, njalo lokaJerome, owabulawayo laye ngemva kaHasley, wathi, bonke bobabili babonisa isibindi nxa ihola labo lokugcina lalisondela. Balungiselela ukutshiswa ngomlilo sengathi bebesiya edilini lomtshado. Abazange bakhale ngobuhlungu. Nxa amalangabi ayephakama, baqala ukuhlabela ingoma. Njalo amandla omlilo ehluleka ukuthulisa ukuhlabela kwawo. GC 109.3. Nxa umzimba kaHasley wase utshe waphela, umlotha wakhe lenhlabathi lapho owawukhona, bawubutha bawuphosela emfuleni uRim. Wageleza elwandle. Ababulali bakhe banakana ngeze ukuthi basebesuse impande zeqiniso ayekade elitshumayela. Kabazange bacabange ukuthi umlotha lowu abawuphosele emfuleni wawuza kuba yinhlanyelo ephoselwe emazweni wonke omhlaba, nokuthi endaweni ezazingakazakali izithelo eziningi zazizathela njengabofakazi beqiniso. Ilizwi elalikhulumile phambi komhlangano eConstance lalivuse abantu abaningi ababezamela iqiniso esikhathini esizayo. UWesley wayesedlulile, kodwa iqiniso ayelifele lalingeke life. Isibonelo sakhe sokukholwa lokunganyikinyeki sasizaqinisa abanye ukuthi labo bamele iqiniso phambi kokuchaza njalo lokufa uqobo lwakho. Ukubulawa kwakhe kwakubonisa ucuku lobubi beRoma phambi komhlaba wonke. Izitha zeqiniso loba nje zazingazi. Zazihambise ivangeli elifanayo. Ababezama ngeze ukulitshabalalisa. GC 110.1. Kepha kwakukhona omunye owayezabulawa ngokutshiswa edolobheni laseConstance. Kungekhatshana nje, igazi lomunye umfakazi kwakumele lifakazele iqiniso. UJerome nxa wayeqeda ukuvalelisa uHasley ekusukeni kwakhe esiya emhlanganweni, wamnika amandla, wamthembisa ukuthi nxa kwakungenzeka abe sengozini yena ngokwakhe, wayeza kuza ezomsiza. Nxa wayesizwa ngokubotshwa kukaHasley, uJerome wazimisela ukugcwalisa isithembiso sakhe. Engatholanga isiqiniseko sokuvikelwa wasuka walubhekisa eConstance ehamba lomunye owayemqhuba. Wathi efika wananzelela ukuthi wayesezifake engozini njalo kwakungela ndlela ayengakhulula ngayo uHasi. Wazama ukubaleka ebuyela ekhaya kodwa wabotshwa endleleni wabiselwa emuva ebotshwe ngamaketane njalo ehanqwe lixuku lamabutho. Ekumeni kwakhe kwakuqala phambi komhlangano, imizamo yakhe yonke yokuphendula amacala ayewethesiwe yayihlangana lamazwi abantu ayesithi, "Ngayetshiswa laye, akayetshiswa." Waphoselwa emgodini, ebotshwe ngamaketane okwabangela ukuthi abe sebuhlungwini obukhulu, njalo wayephiwe isinkwa lamanzi kuphela. Ngemva kwezinyanga ebotshiwe, uchuku lwasejele lwaletha umkhuhlane owaphosa wathatha impilo yakhe. Izitha zakhe ngokwesaba ukuthi wayeza baphunyuka, bamgcina ngcono, kodwa bamekela entolongeni okomnyaka wonke. GC 110.2. Ukufa kwaHasley kwakungalethanga umphumela obathungameli bebandla abakade bawukhangelele. Indlela okwakwephulwe ngayo isithembiso sokuthi wayezaphepha wavusa ulaka olukhulu ebantwini abaningi, okwabangela ukuthi bakhethe ukuthi bengatshisi uJerome kodwa bezame imizamo yokuthi aphike kodwa ayefundisa okwakuphikisana lemfundiso zebandla. Wabizwa ukuthi azothonisiswa, wanikwa ithuba lokuthi akhethe ukufa kumbe ukuphika konke ayekholelwe kikho. Ukufa ekuqaleni kokubotshwa kwakhe kwakuzabonakala njengozwelo kuye, nxa kwakuqathaniswa lobuhlungu njalo lochuku ayedlule kulo ejele. Kodwa ngalesi isikhathi engasela mandla ngenxa yomkhuhlane, lokuhlupheka kwasejele, lobuhlungu bokungazi okwakuzamehlela kusasa, lokwehlukana kwakhe labangane, njalo lokwephula kwenhliziyo yakhe ngenxa yokufa kukaHasi, isibindi sikaJerome saphela. Wavuma ukulandela lokho okutshiwo ngamalunga omhlangano lowo. Wazinikela ukuthi wayezalandela imfundiso yebandla laseRoma. Wamukela isinqumo somhlangano sokuthi imfundiso kaWycliffe njalo lekaHasley yayingalunganga. Ngaphandle kwamaqiniso angcwele ababe wafundisile. GC 111.1. Ngesinqumo lesi uJerome wayezama ukuthulisa umzwangedwa wakhe esenzela ukuthi akhululwe njalo anganathi inkezo yobuhlungu. Kodwa ekuthuleni komgodi ayefakwe kiwo, wabona sobala ukuthi wayeseyenzeni. Wacabanga isibindi esasiboniswe nguHasi, wasiqathanisa lesinqumo sakhe sokuphika iqiniso. Wacabanga njalo ngenkosi ayezinikele ukuthi uzayisebenzela, ayekhetha ukufa esiphambanweni ngenxa yakhe. Ngaphambi kokuphika kwakhe iqiniso, wayethole ukududuzwa ekuhluphekeni kwakhe, ngoba wayelesi qiniseko sokuthi uNkulunkulu wayekuthokozelela ukumela kwakhe iqiniso ayekwenzile. Kodwa manje ukuzisola lokuthandabuza kwasekuhlukumeza umphefumulo wakhe. Wayekwazi ukuthi kwakusekhona okunye owakumele akuphike ukuze kube lokuthula phakathi kwakhe labathungameli bebandla. Indlela ayesengenile yayizaphelela kuphela ekupheleni ekuphikeni lonke iqiniso. Isinqumo sakhe sawasinye ukuthi abalekele ukuhlukunyezwa okwesikhatshana wayengasoke akwenze nxa kwakusitsho ukuthi aphike inkosi yakhe. GC 111.2. Masinya wabizelwa phambi komthethwandaba njalo. Ukuphika kwakhe iqiniso kwakungasuthisanga abathungameli bebandla. Ukomela kwabo igazi okwathanjiswa yikubulawa kukaHasa kwabenza ukuthi bafume ukuqhubeka bebulala. Kuphela lo ngokuphika lonke iqiniso uJerome wayezathola inkululeko. Kodwa wayesequme ukuthi wayezamela iqiniso njalo alandele umfo wabo elangabeni. Waphika konke ayekutshilo nxa wayephika iqiniso njengomuntu owayesesifa. Wakhetha ukuthi anikwe ithuba lokuzimela ngokwesaba indosela yamazwi akhe. Abaphathi bebandla bamtshela ukuthi atsho ukuthi wayevuma kumbe esala isigwebo ababemnike sona. UJerome wala ukuvuma ukuhlukunyezwa okunje. Linyivalele entolongeni esabekayo okwamalanga angamakhulu amathathu lamatshumi amane. Phakathi kwengcekeza lephunga endaweni umuntu angeke afume lutho. Manje selingiletha phambi kwenu ngokufuna ukuvikela izitha zami. Lifuna ukwakha ukuthi ngikhulume nxa lingamadoda akhaliphileyo njengokutsho kwenu. Njalo liyikukhanya kwezwe. Nanzelelani ukuthi alicini lisonela ukulunga. Njengami ngingumuntu ofayo kuphela. Impilo yami ayiqakathekanga. Nxa ngisithi kumele ngingabeki isigwebo esingafanelanga. Angizikhulumeli mina kodwa ngikhulumela lina. GC 112.2. Isicelo sakhe sagcina siphiwe ekugcineni. Phambi kwabahluleli, uJerome waguqa phansi. Wakhulekela ukuthi umoya oyingcwele athungamele imicabango kanye lamazwi wakhe. Lokuthi angakhulumi lutho oluphambenele iqiniso kumbe olungafani lenkosi yakhe. Kuye kwagcwaliseka isithembiso sikaNkulunkulu kubafundi bakhe bakuqala esithi, liza kungiholelwa phambi kwababusi lamakhosi ngenxa yami. Nxa belinikela likhathelele ukuthi liza khuluma kanjani lokuthi liza kuthini, ngoba liza kunika ngaleso sikhathi lokhu eliza kukhuluma, ngoba kakusimi sini elikhulumayo kodwa ngumoya kayihlo omkhulu kini. Mateyu 10:18-20, GC 112.3. Amazwi kaJerome aletha ukwethuka lokumangala. Njalo kwamukelwa ebantwini ngisho lasezitheni zakhe. Umnyaka wonke wayelahlelwe emgodini lapho ayengenelisikhona ukubhala loba ukubona. Esebuhlungini bomzimba lengqondo. Loba kwakunjalo impendulo yakhe yaphuma ngokucaca okukhulu. Kwangathi kazange alahlekelwe ngamathuba okubala. Wakhumbuza konke ababelalele ngamadoda angcwele ayegwetshwe izitha zabo bengalacala. Kusukela endulo bakhona abantu ababotshelwa botshwa ngenxa yokuzama ukukhulula abantu bakibo ababehlukunyezwa nxa njalo bebulawa. Ngemva kwesikhathi kwabasobala ukuthi babengelacala, uKristu uqobo lwakhe wayefakwe icala ngaphansi kwenkantolo ayeyithunganyelwa ngabantu abangalunganga, GC 112.4. Ngaphambilini nxa uJerome wayephika inkolo yakhe, wayevumelana labaphathi bebandla ukuthi isigwebo esasibekwe kuHasli sasilungile. Kodwa manje wavuma ukuthi wayeyenze iphutha. Wakhetha ukuveza ukuthi uHasli wayemsulwa njalo engelacala. Ngimaze kusukela ebuntwaneni bakhe. Uyindoda eqotho, elungileyo njalo engcwele. Wetheswa icala, wagwetshwa kunganakwanga ukuthi wayengalacala. Lami njalo ngikulindele ukufa. Angisoze ngibone phambi kochuku elilungiselwe izitha zami labafakazi bamanga, okuzangidingela ukuthi ngolunye usuku bame phambi kwaNkulunkulu baphe ubufakazi besenzo sabo, yena okudukiswayo. GC 113.1. Nxa wayezikhuza ngesenzo sakhe sokuphika iqiniso, uJerome waqhubeka wathi, kuzo zonke insuku engizenzileyo kusukela ebutsheni bami, asikho esingisinda ukwedlula lesi engisenze kule indawo. Njalo asingizwisi ubuhlungu njengalapho engavumela khona lesigwebo esihliselwe amadoda angcwele afa, lo Wycliffe kanye lo John Hasley umngane wami. Yebo, ngiyasivuma ngenhliziyo yami yonke, njalo ngisho ngamazwi okwesaba ukuthi ngiyenze into eyangisayo ngokuvuma ukuthi imfundiso yabo yayingeyamanga, ngoba ngangisesaba ukufa. Ngakho-ke ngiyacela uNkulunkulu olamandla ukuthi angithethelele izono zami lesi ikakhulu esibi okwedlula zonke. Nxa wayekhomba abehluleli, watsho la mazwi ngesibindi esikhulu, lagweba uWycliffe loJohn Hasley, hatshi ngenxa yokuthi babephambanisile imfundiso yebandla, kodwa ngokuba baveza sobala ububi obenziwa ngabathungameli bebandla lokuziphakamisa kwabo. Labo bonke ububi obenziwa ngabaprista labanye ababesebenzisana labo, zonke izinto abazivezayo azingeke ziphikiswe ngumuntu. Lami ngithanda ukuziveza ngime labo. 113.2. Inkulumo yakhe yaqunywa esakhuluma. Abaphathi bebandla basebeqhuqha ngolaka, bakhala besithi, sidinga ubufakazi obunganani na? Siyazibonela ngawethu amehlo umhlamuki owedlula bonke. UJerome kazange ayethuswe lulaka lwabo, kodwa waphendula wathi, licabanga ukuthi ngiyesaba ukufa? Lingivalele ejele okomnyaka wonke endaweni esabeka okwedlula ukufa uqobo lwakho. Lingiphathe ngocubo ukwedlula wonke umuntu. Umzimba wami wabola kusukela emathanjeni, kodwa loba kunjalo angikhononi, ngilesimanga sokuthi yiyo indlela eliphatha ngayo umKristu. GC 114.2. Isiphepho sentukuthelo saqala futhi. Bamthatha uJerome bambisela entolongweni. Loba njalo kwakukhona abantu abaningi emthethwandaba ababethintwe ngamazwi akhe ababefisa ukuthi bamkhulule. Wavakatshelwa ngabameli bebandla bamcela ukuthi azehlise phambi kwebandla. Bamthembisa izipho eziningi ayezazithola nxa wayevuma ukulandela imfundiso yebandla leRoma. Kodwa laye njengenkosi yakhe nxa wayethenjiswa inotho yomhlaba wabambelela eqinisweni.
GC 1:14-23. Ngiboniseni embhalweni ongcwele ukuthi ngenza iphutha. Emva kwalokhu ngizaphika yonke imfundiso yami. Wabaphendula. GC 1:14.4. Omunye wabalingi waphendula wathi, umbhalo ongcwele ngubani ongenisa ukuzwisisa ngaphandle kokuthi ibandla liwuchasise? GC 1:14.5. Kambe amasiko abantu alungele na ukuthi afakwe phezu kwenkolo yevangeli lomsindisi? Waphendula uJero. UPawulo kazange atshele labo ayebabhalela incwadi ukuthi kwakumele bahlalele imfundiso yamasiko abantu, kodwa wathi kibo, hlolisisani imbhalo. GC 1:14.6. Impendulo eyaphumayo wayengathi wayengathi mhlamuki, ngiyazisola ukuthi ngikuncengile kangaka. Usobala ukuthi uqhutshwa ngumoya kaSathane. GC 1:14.
Ngazo zonke izikhathi ilizwi lakhe lathula, kodwa indebe zakhe zaqhubeka emthandazweni. Nxa umlilo wawusuyenzile umsebenzi wawo, umlotha wakhe kanye lenhlabathi owawukuyo wabuthwa njengokaHasle waphoselwa emfulweni uRhine.
Ngale indlela inceku zikaNkulunkulu ezazithwele isivane seqiniso zabulawa. Kodwa isivane seqiniso ababelichumayele kanye lesivane sesiboniso ababesitshile sasingeke sibulawe. Loba nje amadoda ayezamile ukumisa ilanga endleleni yalo elaselilungele ukuletha ukusa emhlabeni wonke. GC 1:15.2. Ukubulawa kukaHasi kwakuvuse ilangabi lolaka elizweni laseBohem. Kwakuvele sobala ebantwini bonke ukuthi wayewele emtshokwini lwabaphathi bebandla engelacala. Waphakanyiswa njengomfundisi weqiniso, njalo umhlangano lowo owawumnika isigwebo sokufa wabeka kuwo icala lokubulawa kwakhe. Imfundiso zakhe zathola inhliziyo lendlebe ezivumayo okwedlula esaphila ngenxa yemithetho eyayifakwe ngupapa imbalo kaWycliffe yayitshisiwe. Kodwa yonke imibhalo eyayiphephile nxa eminye yayitshisiwe yakhishwa yanikwa abantu abayifundayo kanye leBhayibhile. Abantu abaningi ngale indlela bamukela ukholo leqiniso. GC 1:15.3. Ababulali bakaHasle abazange bame ngokuthula nxa babebona ukuphumelela komsebenzi wakhe. Upapa loSigmund babambana bathumela amabutho kaSigmund ukuthi abhidlize ilizwe laseBohemia. GC 1:15.4. Kodwa umhlengi wesizwe saseBohemia waphakama, igama lakhe kwakunguZiska.
Okwathi nxa impi iqala waba yisiphofu. Kodwa loba kwakunjalo, wayengumthungameli webutho omkhulu. Njalo engumkhokheli wabantu baseBohemia. Ngokwethemba kwabo ukuthi uNkulunkulu wayehamba labo. Benelisa ukumelana lamabutho wonke ayethunyelwe kibo. Kwathunyelwa amabutho izikhathi ezehlukeneyo, kodwa wonke ehluleka ukubanqoba. Abantu ababe yamukele inkolo kaHasi, babe khuliswe ngendlela yokuthi bengakwesabi ukufa, okwabangela ukuthi kungabi khona owayesenelise ukuma phambi kwabo. Ngemva kweminyaka impi iqalile, omkhulu webutho uZiska watshona, kodwa indawo yakhe yathathwa nguProcopius, owayelesibindi esifananayo njalo eyingcitshi kwezokulo, GC 116.1. Izitha zelizwe laseBohemia nxa zazisizwa ukuthi uZiska wayesefile, zacabanga ukuthi kwasekulithuba lokuphindisela ukunqotshwa kwawo. Upapa wakhetha ukuthumela ibutho lakhe ukuthi liyethumba ilizwe laseBohemia, kodwa ibutho lakhe lehlulwa kakhulu. Kwenziwa njalo imizamo yokuhlasela kuwo wonke amazwe ayebuswa ngupapa. Amadoda aqoqwa kanye lemali njalo lezikhali. Abantu abanengi babuthana ngaphansi kwebutho likapapa belethemba lokuthi ngokokugcina babezaqeda umzila wabahlamuki. Ngenxa yokuba lesibindi sokuthi babezanqoba, ibutho leli elikhulu langena elizweni laseBohemia. Abantu baselizweni leBohemia bazimisela ukumelana lalo. Amabutho lawa omabili aqondana azehlukaniswa ngumfula. Ibutho likapapa lalilikhulu kakhulu langezikhali, kodwa kulokuthi bachaphe umfula behlasele ibutho labantu ababelandela imfundiso kaHasle, bema babakhangela bethule. Ngokuphazima kweso ibutho likapapa lahlelwa yikwesaba bengakahlaseli lakanye. Ibutho leli elikhulu laqala ukubaleka kwangathi lalihlaselwe libutho elingabonwayo. Inani elikhulu labulawa ngabalandeli bakaHasle, okwabangela ukuthi impi eyayihlelwe ukuthi itshabalalise ilizwe laseBohemia iliqinise ekugcineni. GC 116.2. Ngemva kweminyaka ethile ngaphansi kukapapa omutsha, enye impi yahlelwa futhi. Njengasekuqaleni amadoda kanye lemali yaqoqwa. Emazweni wonke ayengaphansi kombuso kapapa, bonke abavumayo ukungena ebuthweni leli bathenjiswa izipho eziningi kakhulu. Bathenjiswa lokuthi izono zabo zonke zazizathethelelwa. Bonke ababeza kufa empini leyi bathenjiswa ukuthi babezathola imvuzo wabo ezulwini. Njalo labo ababezaphepha bathenjiswa inotho lezikhundla eziphakemeyo. Ngokwesibili ibutho elikhulu laqoqwa langena elizweni laseBohemia. Ibutho labalandeli bakaHasle laqala ukubuyela emuva. Labenza ukuthi bacabange ngokuthi babehlehlela emuva ngenxa yokwesaba. Bakholwa ukuthi basebenqobile. Ekugcineni ibutho likaProcopius lama laphendukela izitha zabo. Lababonisa ukuthi kwasekuzaliwa. Ibutho likapapa laselinanzelela iphutha abasebenzile bazama ukucatsha emgodini bamelela ukuthi impi iqale nxa babesizwa umsindo webutho elalibalanda loba nje abalandeli bakaHasli babengakafiki behlelwa yokwesaba abakhokheli bebutho lamabutho wonke alahla izikhali baqala ukubaleka omunye wabaphathi bebandla wazama ngeze ukuqinisa ibutho lakhe ukuthi lilwe loba nje wayezamile ibutho lakhe kanye laye labulawa empini leyi impi yaphela ngokwesibili ibutho likapapa lehlulwa G6 116.3. Ngale indlela ngokwesibili ibutho elikhulu elibunjwe ngamanzi amakhulu kuzwekazi laseYurophu elalilolongwe kakhulu kwezempi labaleka lingahlaselwanga phambi kwebutho elincane elalizama ukuzivikela ilizwe lizama ukuvikela ilizwe lakibo kwaba sobala ukuthi amandla ezulu ayebonakalisiwe ibutho likapapa la lehlulwe isandla esingabonwayo lowo owehlula amabutho kaFaro elwandle olubomvu owabalekisa amabutho aseMidian phambi kukaGideon lebutho lakhe yena ngobusuku obubodwa owatshabalalisa ibutho elaliza phakamisa elase-Asriya wayesephinde njalo welula isandla sakhe wanqoba amandla esitha. Nampo betshaywa luvalo olukhulu, uvalo olungazange lube khona ngoba uNkulunkulu uzachitha amabutho abo abakuhlaselayo baza kuchitha chithwa ngoba uNkulunkulu ubalahlile amahubo 53:5 G.C. 117.1. Upapa labathungameli bakhe sebenanzelele ukuthi ukusebenzisa udlame kwasekwehlule bazama ukusebenzisa ukukhulumisana isivumelano saba khona loba nje sasibonakala sengathi sasisiyindlela yokunika abantu baseBohemia amandla okuzibusa kwezenkolo basebethengiswe ngaphansi kwamandla aseRoma. Abantu baseBohemia babefake imigca emine owakumele ilandelwe bengakamukeli ukuthula phakathi kwabo lebandla laseRoma. Owakuqala kwakuyikuthi banikwe imvumo yokuchumayela okulotshwe eBhayibhelini bekhululekile. Okwesibili kwakuyikuthi ibandla lonke libe lemvumo yokudla isithebe lokuthi benelise ukusebenzisa ulimi lwabo enkonzweni. Okwesithathu kwakuyikuthi kungavunyelwa abaphathi bebandla ukuthi babe sezikhundleni zombusazwe njalo. Okwesine abaphathi bebandla babengavunyelwa ukuba sezikhundleni zokwahlulela abantu. Upapa labaphathi bakhe ekugcineni bavuma ukuthi izicelo zabalandeli bakaHasli zazizakwamukelwa kodwa amandla wokuzichasisa lokuqedisisa ukuthi zazisichoni ayezabekwa phezu komhlangano wabo. Ngamanye amazwi owakusitsho ukuthi kwakusemandleni kapapa lombusi waseYurophu ngaphansi kwesivumelwane lesi kwaba lokubambana ibandla leRoma lenelisa ukuthola lokhu elalehluleke ukuthola ngodlame ngoba ngokuba lamandla wokuchasisa lokhu owakulotshwe ngabalandeli bakaHasley babe lamandla okudukisa ngendlela ababekhohlise ngayo ngokuguqula imfundiso yeBhayibheli. GC 118.1. Ixuku labantu abaningi eBohemia selinanzelele ukuthi ukuzibusa kwabo kwasekuthengisiwe. Bayala ukwamukela isivumelwano lesi. Kwaba khona ukuvukelana elizweni okwabangela ukuthi igazi eliningi lichitheke. Ekulweni lokhu uProcopius laye wabulawa. Ukuzibusa kwabantu baseBohemia lakho kwatshabalala. GC 118.2. USigismund ofanayo owayethengise uHasley wabekwa waba yinkosi yaseBohemia. Loba nje wayefungile ukuthi wayezazivikela amalungelo abantu baseBohemia, waqhubeka ngomsebenzi wakhe wokunika upapa amandla elizweni. Okweminyaka engamashumi amabili, impilo yakhe yayigcwele impilo lokuhlupheka. Ibutho lakhe laliphelile, lo mnotho welizwe wawuphelile ezimpini ababeziqalile, bezama ukutshabalalisa abalandeli bakaHasley. Manje ngemva kokubusa komnyaka owodwa, watshona laye. Watshiya umbuso wakhe useduze kokuvukelana. Watshiya ibizo lomuntu owayengumthengisi emuva. GC 118.3. Ngokwesithathu amabutho angaphandle ahlasela ilizwe laseBohemia. Kwaba lomvukela laphakathi kwesizwe owaqhubeka okwesikhathi kwaqeda isizwe seBohemia amandla. Labo abakhetha ukuba babambelele eqinisweni bahlukunyezwa njalo, abanye babulawa. GC 118.4. Njengoba amalunga ebandla ayengene phakathi kwesivumelwane lebandla leRoma, imfundiso zamanga zaqala ukungena enkolweni yabo. Labo ababezimisele ukulandela iqiniso bahlangana babumba ibandla balinika ibizo elithi abazalwane ababambeneyo. Isinqumo sabo senza ukuthi bazondwe yilizwe lonke, kodwa abazange banyikinyeke. Bagcina bephoqelwe ukuthi bayehlala ezintabeni, kodwa baqhubeka behlangana ezinkonzweni zokufunda iBhayibheli lokukhonza uNkulunkulu. GC 119.1. Bathumela izithunywa emazweni achiyeneyo, bafunda ukuthi endaweni ezichiyeneyo kwakulabantu ababekholwa inkolo yeqiniso. Loba nje babelutshwane emadolobheni ehlukeneyo, bafunda njalo ukuthi kwakulebandla elidala ezintabeni zase-Alfa elalisebenzisa iBhayibhili njengensika yenkolo yalo, njalo elalimelana lemfundiso zamanga ezaziphuma eRoma. Ulwazi lolu lwamukelwa ngentokozo enkulu. Baqala ukukhulumisana lamaKristu ohlanga lwama-Waldnees. GC 119.2. Ngokuzimisela evangelini abantu baseBohemia, baqinisela ebunyameni bokuhlukunyezwa, bebhekise amehlo abo phezulu njengabantu ababemelele ukusa. Impilo zabo zazigcwele usizi, kodwa bakhumbula amazwi kaHasley loJerome wokuthi kwakumele udlule isikhathi ilanga lingakaphumi. Amazwi lawa kubo ayefana lalawa akhulunywa nguJosefa nxa wayekhuluma labantwana baka-Israyeli elizweni lobugqili. Ngiyafa mina, kodwa uNkulunkulu uzalethekelela alikhulule. Nxa umnyaka wamakhulu alitshumi lanhlanu wawusuphela, kwaba lokukhu Ngoba lokukhula kwamabandla amancane ayemi eqinisweni. Kodwa nje babe ngalakho ukuthula okupheleleyo. Kodwa kwakukhona ukuphumula okuncane ebandleni. Ekuqaleni komnyaka wamakhulu alitshumi lasithupha. Kwakulamabandla angamakhulu amabili elizweni laseBohemia laseMoravia. Kwakukuhle kulabo ababephephile ngesikhathi abanye bebulawa ngenkemba langomlilo. Nxa babephiwa ithuba lokubona ukudabuka kokusa uHusley ayethe lwaluzakuza. GC 119.3.